Yeah, ikho sibili bakhona sibili kolapha eHarare. Sokwenzakala eKambuzuma kathathu. Elokhu ndiva lapha kwayenzakala kanye. Kulomuntu odisa igasi lapha eKambuzuma lapha. Abahambe endlini bayagqekeza endlini yakhe batshaya emtshayile bathatha ithi about 3,000. Sokungakuthi omunye lwayo othe olamaroli. Operator esekambuzuma kungale kodwa sihlale eselokhindiva kukhotshiyesi yami. Bathetha imali laye bamngenela elokhindiva bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba. Amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili. Kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela. But baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma lokhindiva e-Highfield lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu etshaya umkhosi abantu kabaphume sibili abanemibhobho ezindlini kabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa impilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyabona into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanasimele kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sireyidayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu. Yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali. Kodwa soze ngiyala ukuthi khona lezi ganje ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba le mali ule business endaweni yenje kangali ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje kuma-mine lapha akusangeneki. So kunzima bayabanjwa on a daily basis. So yikho sebebuya lapha ematown.
Manje lo owagqekezwayo kweyakho i-constituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokhu lakuthathelwayo wakuthola njalo?
Okwakhathesi abakabanjwa laba bantu but satshela amapolisa ukuthi khona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi khona bona ukuthi khona abantu bancedisane omakhelwane lapha bangeza umuntu ihlaba umkhosi ngakwedzaneni singabamba umuntu uthi yomthe emapoliseni singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenzayo ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu yinto ofuze siyigcine jealously. Kunabantwana abananezidlini so kufuze sibone ukuthi khona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba abantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba abantu babe le information ekwanileyo ngoba lapho abatshaya khona baphuma ile mali. Okutsho ukuthi khona izisebenzi ezamakampani wona lawo ngokungaholi kuhle abakwenza ukuthi khona bala bayathatha bayatshona bebambe i-US dollar inyanga iphela sephuwa ibhondi. Bacina sebengabantu abafrustrated sebepipa amasela lawo ukuthi hambani lethatha imali. Bathatha bayabempha lapo. Yikho engikubonayo mina ukuthi khona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasoze bakuyenze khonokho. But abantu bangayekelelana ukuthi khona namhla kukozibani kasithuleni. Kuyayaba lokho kusenzakala lawe oyabe uthuli kuza kubamba. So into ekhona ukuthi sihlezi bayethengisa ukuthi khona bapha kuyenzwa into leyo. Ama-conscience la esiwakhokhelayo lama-meeting lezizawayenza sabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni chayani sibili liyotshiya emapoliseni. Phela asifuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo kabahambe khona ngane abatrenelwa khona khona abashabhadi kwangale abatrenelwa khona ekhwekhwe bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngane ngapha asibafuni.